waku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7. Ngolwesihlanu kuNtulikazi 2019 ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje abantu abadabuka eZimbabwe bagijimisa umnumzana Sibusiso Moyo umphathi ntambo wabona ngezobudlelwano lamanye amazwe kweleBrithani umeya wedolobho lakobulawayo usebuyisele umabhalane emsebenzini kulandela ukumiswa kwakhe umsebenzi ngumsekeli wakhe umnumzana Tinashe Kambarami. Amantombazana akumncintiswano wemidlalo ye-Netball World Cup anqoba eSri Lanka.
Izolo bangithi amantombazana othaza sasithembise ukuthi bazowina and badlale kahle kakhulu and banqobile so sasithembile ukuthi bayaqhubela phambili.
Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulo msakazo. Umeya wedolobho lakobulawayo usebuyisele umabhalane emsebenzini ukulandela ukumiswa kwakhe umsebenzi ngumsekeli wakhe umnumzana Tinashe Kambarami obemethesa amacala ambalwa agoqela elokuthi wehlulekile ukulungisa uhlupho lwamanzi. Umabhalane lo omkhulu wekhansila ngumnumzana Christopher Dube. Umeya umnumzana Solomon Guni utshele umphathi wenhlelo ezijiyeneyo unkosikazi Sikhangele Jowu ukuthi alobe incwadi eveza ukuthi umnumzana Christopher Dube kumele abuyele emsebenzini ngoba kamiswanga umsebenzi ngokusemthethweni. Incwadi elotshwe ngonkosikazi Joy iveze ukuthi umnumzana Mgoni kakuthakazelelanga okwenziwe ngumnumzana Kambarami. Uthe umnumzana Kambarami wenze iphutha ngokumisa umnumzana Dube umsebenzi. Untingamile Inkomo eStudio 7 ukhulume lomnumzana Dube oxolisileyo ngenhlamba ayikhihlizileyo ngesikhathi enikwa incwadi yokumiswa umsebenzi izolo. Uthi ubengekho emsebenzini namhla kodwa ukhangelele ukuthi uzabuyela kucounseling ngomvulo.
Akunamuntu ongaphambanisiwe. Njalo mina ngikhokhela idorobho elama-department lama-section amaningi. Kulezinto ezenzakalayo yonke indawo. Akungeke ukuthi inxangento yonke engenzakala kuma-section kwama-department sokuthi wasengonile. Into eqakathekileyo ukuthi into leyana nxa ngase ngibonile ukuthi kulento enje ewonakeleyo ngibambe njani. Yikho lapho icala lapho elingaphuma khona. Zonke izinto lezi ezikhulunywe laphana kuthiwa ngamacala akulalutho nje. Ngisikhohlele ngizaphendula okuzasukisa abantu bonke. Ngiyathanda njalo ukuxolisa ilokhu zenye abalaleli ilabantu beZimbabwe ibuye kakhulu abantu bakobulawayo ukuthi sithethe sikhuluma laphana kulamaphimbo waphuma amanye amagama angayisiwo amanye amagama angakhuba abanye abantu ayisikho ekade kufisa wonkana bekuyikuzonda ngoba ngigolonjiwe kakhulu.
Ye, yikho ebengisiza khona khonapho babadube ukuthi hayi iofisi oyiphetheyo ungumuntu omdala umuntu ohloniphekayo shiwa inhlamba yonke leyana.
Hayi baba njoba nithilo nje ngathi ngigolonjiwe hayi ngiyaxolisa futhi njalo ebantwini beZimbabwe ngoba iZimbabwe yinye ukuthi iofisi yami ikhanya isiphuma into enjana hayi asotshekisi into eyangisayo kakhulu kodwa ngithemba abantu labo bazazisisa ukuthi ivela ngabi njalo ngigolonje okunganani.
Udaba lokukhethana ngemihlobo obukhuluma ngalo esingathi inketha bechabi ludaba olukhona yini kobulawayo kukhansilien?
Baba, inketha bechabi vele ngekuyiswele kodwa into eqakathekileyo yukuthi sizame nje ukuthi siyiminimayize. So sesikhuluma nje emvini wedoda abantwana bakhethana kunaso aphanda. Manje-ke xa sesikhuluma ngento enye emsuku omunye umuntu uzile egwanda omunye umuntu evele emrewa hayi lokhu kukhona ukukhona baba singasuka lapha umnye vele egwanje umnye vele umrewa ngase sifike ngale se UK kumbe eAmerica khona ngale siyabambana thina ngoba sivele eZimbabwe sibadlula abanye alokukhona kodwa njengabantu abafukileyo kumele siyale lo mkhulu njalo.
Lo mnumzana Christopher Dube umabhalane wedolobho lakobulawayo obexoxa lontungameli inkomo ekobulawayo. Umayikhove we-Studio 7 uxoxa lo mnumzana Khambarami ngalolu daba.
Okokuqala ukuthi sibe kwazi ukuthi umsebenzi kaDeputy Mayor ngowani. Ungabala ku-Urban Council of 8, Section 104, it's very clear it reads functions of the Deputy Mayor whenever the office of the mayor is vacant or the mayor is incapacitated or failed to act, the deputy mayor shall perform the functions of the mayor. So right now I'm the acting mayor and I've made a decision. Ungabala futhi ku-Section 139 Urban Council Act iyatsho ukuthi umeya may at any time suspend the town clerk on grounds of misconduct. So konke lokhu esikhulumayo ngikwenze ngokusemthethweni.
Njengoba umnumzana Dube uthi nguye osaphethe isikhundla sokuba ngu-town clerk, kumele kwenziweni ukuze udaba lolulungiswe?
Kumele siyehlala njenge-council, singahlala njenge-council, ama-councillors azakhetha i-inquiry ukuthi ekhangele ukuthi ama-allegations lawa which were laid against town clerk ngaweqiniso yini, amacala lawa abhaliwe wawayenza yini, amacala lawa abhaliwe uyawavuma yini, and then we map way forward sesingavumelana ukuthi amacala akhe lawa uyaxolelwa kumbe uzafayindiswa kumbe uzayenzani. Wonke amacala lana sesiwakhangele kwa-investigate ukuthi ngokweqiniso yini konke akwenzayo.
Lo mnumzana Tinashe Khambarami umsekeli kaMeya wedolobho lakobulawayo obekhuluma lo Mikehove we-Studio 7. Ukuze sizwe ngodaba lolu sixoxe legqwetha elilwela ilungelo loluntu umnumzana Machoba Nancube otshele uGibbs Dube we-Studio 7 ukuthi umnumzana Khambarami wenziwe okungekho emthethweni.
Umthetho o-Section 139 of the Urban Councils Act ubeka kahle ukuthi uTown Clerk angamiswa umsebenzi ngusodolobha lapha nxa sikhangele ubulawa usodolobha ngubaba uSolomon Mkhulu. Akula omunye umuntu ovunyelwe ukuthi amise umeya umsebenzi. UKhambarami ungi-acting mayor kalawo amandla okuthi amise umeya umsebenzi. Ngakho ukumiswa kuka-town clerk umsebenzi akukho emthethweni.
Singathi-ke siyabona incwadi esilotshwe ngu-chamber secretary esithi hhayi vele u-acting mayor kenzanga kuhle, kambe ubona ngazani ngabe bekubeke kuhle khonokho?
Bakubeke kahle kakhulu ngoba u-acting mayor kalawo nalawa amandla usebenzise esingathi ngamandla angelawo.
Siphinde sabona njalo-ke kudaba lolu u-town clerk yena ngokwakhe engani uthethisana-ke lo mnumzana Tinashe Khambarami. Emthethweni kuyabe kubekwa njani khonokho nxa kule nhlamba eziphongo kithizwa kangaka?
Okwenzakeleyo ukuthethiswa kwabantu ngu-town clerk yinto engekho nhle, yinto engekho emthethweni. Ngibona ukuthi nxa sibona ividiyo le ekhona ku-social media kungabe kuyinto eyenziwe ngoba ezithole exhotshwe elihlweni yilaba abantu. Kambe nanzelela ukuthi abantu abangelamandla nxa bengabuya bekuxotshwe ofisini uzama ukubatshela ukuthi hhayi melelani umeya, umeya nguyofuza ukuthi axoxisane lami nxa kuyukuthi kukhona engiphambanisileyo. Uthola abantu sebesuka bekwa-accuse of i-corruption. Ngibona ukuthi ufakwe ekhoneni wagcina laye eselahleka esethethisa okungekho emthethweni okungaqondanga. Ngokunanzelela kwami kufuze ukuthi axolise.
Lo ngumnumzana Machoba Nancube igqwetha ubexoxa ecingweni le-Studio 7. Kusenjalo izakhamizi zakobulawayo zitshengisele kulelo dolobho namhla kulandela ukumiswa umsebenzi kukamnumzana Dube ngumnumzana Khambarami. Obathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abantu abakunhlanganiso ezichiyeneyo batshengisela besithi uKhambarami kalandelanga umthetho ngakwenze umeya umnumzana Solomon Mguni ekukhefu. Omunye wabaswele okwenziwe nguKhambarami ngumnumzana Ambrose Sibindi owenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Okwenzakala kobulawayo sekunanzelela ukuthi sizwa kuthiwa uTown Clerk usemiswe umsebenzi emisa ngu-deputy mayor. Sibona ngathi kule nto engaphathwanga kuhle lapha ngulu deputy mayor okuqala siyananze ukuthi nxa kulama kule zinto okufanele izizi uTown Clerk azilungise kumbe kulama allegations ukuthi lecala lenzi leyo thina siyakukhola ukuthi bekufanele ukuba lama investigations engakasuspendwa kumbe anganikwa ama charges lani kuyo ama asikungazuzwe ukuthi nxa udeputy mayor sale bambe isikhundla amahlahla jikijele othanga lo town clerk engameli lindo senzwe kuyo ligali bazaba le problem khathesi manje ezakami isikole ngathi into la ibanjwa ngakuhle la nxa uTown Clerk singathi lecala bekalacala kodwa indlela okwenziwe ngayo sibona ngathi hayi akubanjwa ngakuhle.
Umnumzana Mike Ndiweni ongumqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association uthi iphutha lecouncil lenziwa ukuthi nxa kulokhetho abantu bakhetha ibandla lombangazwe hathi abantu abangenza umsebenzi oqotho.
Nangana ukuthi inkinga esiyibona eBulawayo City Council ibangelwa indlela abantu abakhetha ngama councillors ukubambanisa ukhetho lwezabelo ilocal government lokhetho lokamongameli nabantu ngedale eParliament kwenza ukuthi abakhethayo bangakhangeli ukuthi ngabantu abalomsoco yini abamele bamele ekhansili ngokunjalo ke bavotela bekhangele ibandla obangela ukuthi kuvotele nje ingcekeza yonke ongayikhangela yikho sibona kusenziwa sana umshado wezinja ekhansili kungoba abantu bavote bekhangela ngabandla ezombosokolo ukuthi bakhangele abantu abavotela ukuthi ngabantu abazasebenza kuhle yini abakwazi ngokuphatha uzulu.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo obe ngomunye wabatshengiselayo kuma ofisi kamsekeli kasodolobho uthi bafuna uKambarami ahambe.
Thina sifuna ukuthi sizwe utathu bala amasela la abuya ezohlukumeza abantu bakithi kibo sebeqedile nokuluhlupho. Yike sifuna ukuthi sikwenze ukuthi bekuhambe beyelungisa kibo. Umuntu okambarambe ehambe kibo. Kasifuna ukuthi sikhulume okulungu ngoba uma sebesidelela kanje kuhle beyekibo. Thina kasikaboni uhlupho.
Kambarami utheke nelisi ukubambeka lamhla ukuba atsho umbono wakhe ngalokhu okwenzakeleyo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku. Direct from Washington, the voice
of America, VOA. Umphathintambo wezangaphandle kwelizwe umnumzana Sibusiso Moyo liqula lakhe bachayiwe bathethiswa abathelwa ngamanzi ngabalandeli benhlanganiso beye MDC esigodlweni seNgilandi eLondon. Okuningi ngalolu daba asikuzweni intatheli izindaba yethu Ezra Chisa Sibanda okhona le eNgilandi. Yebo ke siyakwemukela ukuhlelo Sibanda.
Ngiyabonga kakhulu sithandekile unjani.
Hayi siyaphila ungasichasisela nje ukuthi kanti ngikwenze njani lapha kumphathintambo ubona ngizaphandle kwelisi.
Umphathintambo Sibusiso Moyo belapha ke-England kulendawo othi use-Charter House lapho befika khona ekhuluma ngombiko wakhe wezomnotho uthi eqeda-ke khonapho ukhuluma ngomnotho elequla lakhe kulandela ku-Permanent Secretary we-Information ubaba uNick Mangwana lezinye iziphathamandla zikahulumende bephuma ke kuleyo ndawo yokusenzela umhlangano bahlangana ke labakhankasayo laba ke abatshengiselayo be-MDC ngakho bahambe bavimbezela imota bathi bafuna ukwazi ukuthi-ke inkokheli zabo zibotshelwani zivalelelwani abamabandla aphikisayo bavalelwa ngakho-ke ilungelo loluntu esingathi ama-human rights ayaphambili eZimbabwe ngakho yena ufunani we-England aqalise-ke ukuzama ukuthi bambambe laba-ke abayifomlondolozayo basebemfuqele emoteni zeqase ukuthela ngamanzi bejikijele bekhuluma ihlamba zonke zomhlaba kodwa ke imoto abathe bayivimba yafika imoto le yabaleka naye. Ngikhuluma kunjenje ngilinde ukuthi ngikhulume laye lapho uba ku-SB Moyo.
Ye kodwa kungabe kuphazamisile yini le inhlelo zakhe kumbe uqhubekele phambili ngalokho abe kulandile?
Ebeseqedile lapha ne-Chatham House uqhubele phambili lokho akulandile sizothukwa ema-ofisini kahulumende walapha eBrithani okwamanje ngilapha-ke endlini emzini ka lomela eZimbabwe kwele Britain uphakathi ukhuluma nabantu lezizalwane zeZimbabwe ezingafika ke 200 kunje nje ngiphakathi lapha ngiphumile ukuthi ngikhulume lawo ngifuna ukuzwa ukuthi ukhuluma ngani ukuthi ufuna ukuzokhuluma nabantwana bezimbabwe ngikhuluma nje kulabanye abathengisela phandle kulaba londoloza umthetho amapholisa lale Britain aphandle kwalapha embassy.
Ye kodwa khona iChatham House ungabuzwile ukuthi ukhulume ngani kumbe labo lokuthi labo abakade bephandle betshengisela bona bakhulume ngani?
Uthe phakathi lapha nokukhuluma ngezomnotho ukuthi iZimbabwe ke siqalisa ukuthi ibone ukutshintsha ngemva kokubana kufakwe imali yeZimbabwe sokumisa ukusebenza kwe-dollar laseMelika. Ngakho ke uthi yena iZimbabwe sikhalela ukuthi ke iphenduke, njalo ke ukhalela iZimbabwe ilokudlelana bayo lamazwe omhlaba, ikakhulu ke European Union izaqhwela phambili. Wasebuzwa ke ngabantu ukuthi ke kungani ubaba uJobs Khala lo valelweyo ngalesi sikhathi ngendaba ozama ukugenqula uhulumeni kamnangako ukuthi kuhambe njani. Yikho lapho-ke aphendule khona athi umuntu umthetho ubhaliwe phansi ukuthi-ke kawukhulumi njalo.
Yabo-ke labo-ke abakade betshengisela-ke phandle lapho e-Chatham House bona bebesolani, kuyini abebekukhuluma besithi bakufuna?
Abakhulumayo bathi khona uLandeni lapha yena behlukuluza abantu, bakhala ngokuthi abalandeli benhlanganiso eziphikisayo ikakhulu le-MDC abavalelweyo kabakhululwe. Indaba kade beqonqosela ngayo, abakhala ngayo kakhulu ukuthi ukuvalelwa kaJobs Khala ukuthi kungani bencitshe uhulumende kumbe akhose eZimbabwe esala ukuthi-ke athonisiswe ngaphandle. Kulokade kulisana lakho kakhulu bechinga ukuthi lizofunani kulapha eBrithani linalisazi uLeon ekhaya ngoba lizenze ngani ngabantu abalungileyo.
Hayi, siyabonga ke ukusixoxela okwenzakaleyo khona ngapho.
Ngiyabonga kakhulu.
Leyo ke bekuyintathe izindaba yethu Ezra Chisa Spanda oseNgilandi. Live Talk namhlanje sixoxa ngokuhlele umnumzana Sibusiso Moyo eBrithani okubhekanelo mabhalane wedolobho lakobulawayo kanye leqembu leZimbabwe Netball elinqobe ele Sri Lanka kumdlalo weNetball World Cup. Thumela i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze sikuthinte ecingweni ungene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umphathintambo wegatsha lwezisebenzi kuhulumente umnumzana Alexander Costa usetshiye umsebenzi. Ubikwa kaphathanga kuhle udaba lula umnumzana Jeffrey Epstein oweteswa icala lokudlwengula abantwana. Umhlabeleli owaziwayo R. Kelly usebotshiwe weteswa amacala okudlwengula amantombazana ambalwa. Inhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions ithi isilolonga amalungiselelo ayo okutshengisela kuyonale inyanga isola ukubhidlika komnotho welizwe osokubangele ukuthi impilo yezisebenzi ibe lukhuni. Lokho kwenzakala izisebenzi zikahulumende lazo zesithi zizatshengisela uhulumende engekela kwengezelela iholo ngesilinganiso esiphezulu. Ilizwe libhekane lokukhuphuka kwentengo yempahla, ukusilela kwamagetsi, amanzi, amafutha ezimoto okuhambisa, njalo iningi lithi aliyitholi imisebenzi. Sixoxelo nobhala jikelele we-ZCTU umnumzana Jafet Moyo ngalolu daba. Ngesikhangeleke ezemidlalo, iqembu lomdlalo webhola elokuqaga elimela ilizwe eleZimbabwe kumdlalo yezizwe zomhlaba e-Netball World Cup liphumelele emdlalweni walo wakuqala kulo mncintiswano oqhutshelwa kweleBrithani. U-Ezra Sibanda sethulela lolu daba.
Iqembu leZimbabwe elaziwa ngegama elithi Gems linqobe eSri Lanka nge-1749 emdlalweni sibaya sikaGroup A. Bajabule kakhulu abantu akade bebukele umdlalo lo kanye lamantombazana eZimbabwe ngokubhuqa iqembu leSri Lanka. Kabasifanga ukukhuluma lentathe zindaba kusanda kuphela umdlalo lo. Ababukele umdlalo lo obudlalwa eLiverpool bajabule okumangalisayo. Omunye wabo ngu-Elvis Mpofu okuhlanganiswe yezemidlalo ye-Warriors Club.
Tirizolo bakithi amantombazana ukuthi azasithembisa ukuthi bazowina and badlale kahle kakhulu kakhulu and banqobile. So sesithembile ukuthi bayaqhubela phambili ngoba khanya ama-group stage sebedlulile sibili ngoba kufuna top 3. Sesiso sebewine first game sebele big chance yokungena phambili sibili. Next game badlala lama-favorites Australia kodwa ngendlela abadlale ngayo hayi ithemba lake-Australia bethukile sibili babonile ukuthi hayi eZimbabwe ama-James Zimbabwe James azophunga ukudlula kalula nje. So sikhangele lomdlalo omuhle kakhulu kusasa ngo-9 ekuseni.
Umpofu ukhuthaza abantu bonke ukuthi bathi gwaqa eLiverpool kusasa lapho iqembu elingqilana khona lele Australia.
Kumele sisapote kakhulu kakhulu amantombazana ethu ngoba adlala kahle kakhulu bazaphinda futhi kusasa sibasapote bonke sonke ngesuke ngobuningi bethu. Kusasa yi-weekend sibonke abantu abase-UK ababe-off bebuye kakhulu eLiverpool weza wole tikiti lobo ngala tikiti uzamaphandle sisapote kakhulu. Ngoba kusasa yi very very big game enkulu kakhulu sidlala ama favorites Australia. So kumele siwasupporte uyine ngoba sifuna ukwatshengisela ukuthi Zimbabwe Gems are here to win. Abayanga uzokwanisela kuphela ama numbers.
Ilizwe leZimbabwe ngelinye lamanye adabuka kuze kwazi le Africa akumncintiswano lo. Amanye amazwe akumncintiswano lo ngabavela eMalawi, Uganda le South Africa. Ngimele Studio 7 ngise London igama lami uyeza Jesus Banda.
Asizweni ke uJoseph Njanji esethulela udaba olufanayo ekobulawayo.
Unqoba kweqembu leZimbabwe netball kuthokozise abaningi kweleZimbabwe. UPrimrose Dube uthi ubengakukhangelanga ukuba iqembu lelili nqobe.
Ngithanda ukwenzela amankazana adlala ibhola lokuqaga amhlophe ngithi halala mantombazana lenze into emangalisayo ekade singayikhangelelelanga. Siyaziqhenya ngani? Silifisela okuhle emdlalweni elandelayo. Halala Zimbabwe, halala.
Intatheli zindaba uthandiwe moyo uchayele ihlombe iqembu leZimbabwe sithi lingasake liqhubekele phambili lisenza kuhle.
Siyababonyela ama Gems lo coach wabo ngokuwina igame yabo yokuqala njalo siyabasekela. Sibafisela inhlanhla kiwo wonke amanye ama-games abazawadlala alandelayo.
USharon Sibindi uthi ukunqoba kweqembu lama-James kuthobe inhliziyo zabalandeli bezemidlalo ezopha ubomvu ngemva kokuyanyiswa liqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu lona elihle laphuma ngemva kwemidlalo yezibaya komncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika.
Mina ngithabile, siyabahalalisela, sibafisela inhlanhla khonale ama-James. At least kuyacaca, kuyavela ukuthi khona bahambelene, not ukuthi laba ama-Warriors abasimoshele isikhathi unimali bayenze ukuthi basiyangisisa. At least hayi sithembe bona ama-James.
Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu le-New Zealand litshayele eMalawi nge-64-45. Iqembu leBarbados linqobele eSingapore nge-69-34 kuthi ele-Australia libhaxabulele eNorthern Ireland nge-88-24. Emdlalweni wayo olandelayo iqembu leZimbabwe lizadlala lele-Australia kusasa ngomgqibelo kuthi ngensonto lizadlala lele-Northern Ireland. Sikhangele umdlalo wenguqu. Iqembu leHighlanders lizemukela ele-FC Platinum ngensonto enkundleni eBarber Fields njalo lowo kuyabe kungumdlalo wesibili umqeqeshi uMandla Mpofu ezibambe esidukwini kuqembu leBhoso ngemva kokuthatha isikhundla esithiwe nguMatinda Ndlovu. Iqembu leHighlanders lilemiklomelo elishumi lanhlanu njalo lihlezi endaweni yeshumi lane engalaneni yemiklomelo. Ngakwelinye icele iqembu le-FC Platinum lihlezi phezu kwengalane elinemiklomelo engamashumi amabili lesikhombisa. Umfo kaMpofu utshele intatheli zindaba zemidlalo ukuba iqembu leHighlanders kumele linqobe ukuze likhuphuke engalaneni yemiklomelo. Eminye imidlalo ekhona kulimpela viki izadlalwa ngokulandelayo. Kusasa ngomgqibelo iqembu leBulawayo Chiefs lizadibana lele Manyika Diamonds. Iqembu leBlack Rhinos lizanqikilana lele Dynamos ngaseNational Sports Stadium. Iqembu leHarare City lizemukela eleZPC Kariba ngaseRufaro kuthi iqembu leChapungu lizadlala lele Nkezi Platinum Stars ngaseMandava. Ngensonto iqembu leCapes United lizadibana lele Yada eNational Sports Stadium. Iqembu leTriangle lizemukela eleTel 1 ngaseKipo. Iqembu leMshwane Stars lizadlala lele Herentals enkundleni yeTrojan Mine kuthi iqembu leWange lizanqikilana lele Chicken Inn ngaseColliery. Kolunye udaba olumayelana lomdlalo wenguqu umncintiswano we-Africa Cup of Nations usufike kusigaba sama-semifinals. Njalo ngensonto iqembu leSenegal lizadibana lele Tunisia kuthi ele Algeria lizadlala lele Nigeria. Amaqembu azaphumelela ngensonto azadibana kufinali ngolwesihlanu oluzayo. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Uhlelo lweWoza Friday namhla sihamba leqembu elihlabela umdumo werumba elechongokwe Masters. Untungameli Nkomo Studio 7 usethulela lolu daba.
attention, attention, ladies and gentlemen. Are you ready to see these guys? Shungoku Masters, the great music of best entertainment from Lupane.
Iqembu leli liphuma khona kanye eJongokwe eLupane lancanje lihlabela likwele South Africa. Leli lidlaladelalo lesithathu njalo isihloko salo sithi zinyathela amathole. Namu umkhokheli weqembu unkosi khona ngwabi
ngibuya eLupane la enzalwa khona esigabeni seChongogwe loni iqembu leChongogwe Masters lisungulwe ngo 2014 salethisa igama elithi lona Chongogwe Masters sisitsho ngendawo lapho sisuka khona.
Idlalade leli lilengoma eziyisikhombisa ezigoqela ethi angazi, akakatsho lale ethi iphunga limnandi empukaneni. Abangathanda ukuxhumana lani kumbe ukuthenga idlalade lenu ngwabi balithola njani?
Ulakho ukufonela mina kunamba ethi yona ngizobiza yalapha eSouth Africa lapho isicula sikhona ethi yona +27 84 330 8851 noma uthinte iband manager uSikhosana Masombuka +27 73 439 3019.
Abalandeli ubatshiyela waphamazi.
Siyacela lathi ukuthi basixhase njengawo wonke amaqembu abathandayo abaxhasayo ukuze nathi sikhule endimeni yomculo. Ngiyabonga kakhulu.
Baphuma ke enkundleni abafana beChongokwe Masters ngale ethi osomaqhinga.
Lelo ke liqembu leChongokwe Masters leLupane belixoxa ke ukuhlelo lwethu lwe Woza Friday. Ayike isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.